Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani isihlobo esithandekayo isikhathi 6:30. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 5 kumpalakazi 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inani lezisebenzi zempila kahle ezifele engozini yomgwaqo eTsholotsho seliqongela fika kumachumi amabili lambili. Ugatsha lwezimseki luthi impumela yemihloliso kaGrade 7 isiphumile. Sizabala njalo incwadi zenu libingelela izihlobo labangane ziliqhunisele lengoma elizicelileyo. Inani lezisebenzi zempila kahle ezifele engozini yomgwaqo eTsholotsho ngomgqibelo selikhwelela fika kumachumi amabili lambili. Ugatsha lwe-Civil Protection Unit luthi abanye bafele esibhedlela. Amabizo abafi nanka: uDumisani Ngwenya, uBusani Moyo, Nalani Mukuli, Mangikazi Chabalala, Ben Chuma, Mlungisi Ndlovu, Thulani Murwira, Vusumuzi Ncube, Brandon Muvengwa, Khulekani Sibanda, Mthabisi Chuma, Ntombezi Ndlengwenya, Voti Sibanda, Obeyi Moyo, Elton Mpofu, Thabani Maphosa, Bolma Nkomo, Bishop Ndlovu, Mxolelwa Donga, Soyaphi Dube, Lophola iDube. Abantu laba bebevela enkaya besiyafafaza umuthi wokubulala imiyane eTsholotsho. Impumela yemihloliso kaGrade 7 elotshelo nyaka isiphumile. Umqondiso wogatsha lwezimseko umnumzana Esau Nandara uthi abaphathisikolo kumele bayethatha ama-results la emahofisini ezimseke kuqala nje namuhla. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi ikhangelele ukusebenzelana kuhle lomphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi omutsha unkosikazi Petronella Kagonye. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo uthi zinengi izikhalazo zezisebenzi uKagonye amele azilungisise.
Silethemba lokuthi uzasebenza lathi kakuhle, kodwa nje ngumuntu esingamaziyo, asikaze sibe mazi ukuthi ngubani, ulembono enjani kundaba zezisebenzi, uvelela ngaphi yena, abe singakaze sikuthole lokho. Kodwa nje inkinga esikhathini esidlulileyo ke sivele sikhonela ngokuthi loba ungaba lolwazi olungakanani eZimbabwe ube kule system lesithi whipping system. So lo muntu owaziyo okhaliphileyo ubengabonakali ngendaba ye-system kanti khona phakathi kwelizwe. Singazi ukuthi yena uzaba independent okungakanani ukusincedisa njengezisebenzi, ukusizwisisa njengezisebenzi, kumbe nje uzaba phakathi kwelinki udubo olukhona olungaba luqale phezulu oluvelela kumkhokheli onguye upresident. So asikwazi ukuthi sizabona ngokuya kwesikhathi ukuthi umuntu onjani xa siyaqalisa ukuthi sihlanganise inkulumo.
Kahle kahle kuyini elifuna akulungisise aqale ngakho njengesisebenzi?
Silezindaba kade sizivele sizivambile sizikhuluma sikhangele ukuthi engaze waqalisela emuva. Abambele nje khonapho ke okushiye khona abanye bakhe. Singaba yindaba eqakathekile singathi ikutholakala kwemisebenzi. Kube yindaba ke yokutshintsha i-Labor Act. Kube yindaba nje yokulungisisa i-Tripartite Negotiating Forum. Yizo lezi ndaba esizikhangeleleyo. Besihlezi sikhonona nje ngendaba yelungelo lethu njengezisebenzi. Ukuthi siyavunyelwa yini ukuthi siyatshenisela nxa sifuna ukutshenisela. Kungaba siyakhonona ngeholo kumbe siyakhonona indlela esibuswa ngayo. Siyavunyelwa yini ukuthi sikwenze lokho. Sikhangele ukuthi izinto okufanele azikhangele azilungise longeni leyo.
Indaba yamabhonasi kuthwani ngayo ikakhulu awezisebenzi zikahulumende lonyaka?
Uzulu uyakwazi ukuthi wabadlulileyo kade bebambe le i-ministry. Kade bengalankinga kumbe udubo ngendaba zemali. Indaba zemali bezivele zihlupha zivelela kuthina masa kumiwe finance. Asiboni ukuthi uzasinika yena ke inkinga. Umuntu olenkinga nje ngu-Minister of Finance. Sizabona ngokuya kwesikhathi ukuthi yena ulombono ofanana labanye yini. Kodwa esikhathini esidlulileyo azange be lo dubo ke lo Minister of Finance, lo Minister of Labor kundaba zemali. Indaba zemali bezisalela ku-Minister of Finance.
Umnumzana Japhet Moyo, ngunobhala jikelele we-ZCTU. Inengi lithi selikhangelele iZimbabwe entsha kulandela ukugenqulwa kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe libutho. Kodwa ngenjani iZimbabwe entsha le eloyiswa nguZulu? Sibuze incwadi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
YiZimbabwe eyakhele phezu kwesisekelo sombuso esithi constitutionalism, ehlonipha amalungelo abantu, ekhulula abantu bonke ukuba babe yilokho abayikhona. YiZimbabwe okungela kubandlulula ngokomhlobo, engela kubandlulula ngokuthi leli likhiwa, leli liNdebele, leli liShona, engela kubandlulula emisebenzini iZimbabwe lapho umuntu ofuna ukwelatshwa enelisa ukungena khona, ofuna ukufunda afunda ayefika lapho afuna ukufika khona, elamanzi ahlanzekileyo, ongela muntu obulawa yindlala, ongela mgwaqo efileyo, okule ikhonomi esebenzayo, kanti ke phezu kwakho konke elaye wonke umuntu weZimbabwe ofuna ukuhlala lapho ohlala khona, hayi ukuthi abantu bagcwale emazweni wonke. IZimbabwe lokhetho olukhululekileyo kuso sonke isikhathi okungafi muntu ngenxa yokuthi kumele kuvote.
Ukuze kufinyelelwe kuleyo Zimbabwe oyifunayo, yini emele yenziwe ngohulumende esikhuluma nje njengoba abaphathi intambo sebeqalile umsebenzi?
Kumele bavuse umnotho. Umnotho uzavusa ezemfundo, umnotho uzavusa ezempilo, umnotho uzakwakha imigwaqo, umnotho uzakwakhela abantu izindlu, umnotho uzakwenza ukuthi abantu abangaphandle esithi bakudiaspora namhlanje babuye ekhaya. Kodwa ngaphandle kwalokho kuphela kumele okunye kwenziwe okuyipolitiki. Kumele babone ukuthi bayahlonipha isisekelo sombuso, bamele baqede i-corruption iphele du. Ngokuba i-economy ngazi ibe ngakanani, ngayitshontshelwa yibo labo abasibusayo, akula lapho kuyiwa khona. Kanti-ke kumele kube lokhetho olukhululekileyo olwenza ukuthi abantu nxa uhulumende bengamfuni, engabenzeli lezi zinto esithi siyazifuna kuZimbabwe esiyikhangeleleyo, bamsuse bafake omunye, bamsuse bafake omunye, bamsuse bengela kwethuselwa, bengela kutshaywa, kungela hlupho lwalokhitshwe ahamba ayehlala ngkhaya engalelanga khona embusweni.
Kodwa lanxa lungaze lwenziwe lolo khetho lube ngolukhululekileyo, iZANU-PF inqotshwe, ubona amabutho evumela yini umkhokheli ongayisuye weZANU-PF ukungena embusweni athathe umbuso njengoba sesike sezwa othiwenga besithi kabasoze bakhothamele umuntu ongalwanga impi, njalo sesibonile behluthuna intambo zombuso behluthunela umgabe.
Kunzima ukuthi ubone bekwenza khona lokho ngendlela yokuthi sebejwayele ukuthi bahlale embusweni, ikakhulu njengakhathesi bengene ngenkani embusweni. Nga ukukhangela nje lokho sithi i-analysis, kuba nzima ukubona khona ngo-June, July next year besithi bona hayi sidliwe njalo, kumbe uSibusiso lo wasi-announcela ukuthi amabutho asethethe umbuso esekuthelevision etshela umhlaba wonke ukuthi hayi kungenani sesidliwe sesisiya ngekhaya. Kunzima ukubona lokho, kodwa kuyenzeka into enjengayona le, kayikho impossible, iyenzeka. Abantu beZimbabwe bamele bacace ukuthi loba lisotha loba ngubani, kakho umuntu abazamvumela ukuthi enze intando yakhe.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Amabutho lamapolisa edolobheni leGwanda sekhudaze abathengisa esitaladeni ukuthi bathengisele lapho okuvunyelwa khona ngomthetho kuphela. Inkuthazo le iza ngesikhathi abathengisa esitaladeni eHarare lakwamanye amadolobho besuswa kulezo ndawo. Kubika uVusisizwe Mkhwananzi.
Ibutho amapolisa wezetharaphila kamasipala izisebenzi ekhansili kanye labathengisela ezitaladeni baqhube umhlangano izolemini phakathi kwedolobho kulandela ukhonana kwabathengisayo kubutho bekhala ngokuhlukuluzwa kwabo ngamapholisa kamasipala. Okhulume emele ibutho ngemva kokwethulwa yisikhulumi samapholisa umnumzana Philisane Ndebele obehamba lomkhulu wamapholisa ezansi emandebeleni umnumzana Lencube, uthe njengebutho bakhuthaza uZulu ukuthi alandele imithetho yelizwe. UMajor General Law esingenelisanga ukuthola ibizo lakhe uthe labo abathengisa ezitaladeni kumele benze njalo, belandele imithetho efakwe nguhulumende, hatshi ukuthi benze umathanda. Osebenzele ofisini yezempilakahle kumasipala wedolobho leGwanda umnumzana Vusumuzi Ndlovu uthi bazaqhubekela phambili bevimba uZulu ukuthengisela endaweni yonke nje ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwemikhuhlane. UNdlovu uthi kulicala ukubhoda uthengisa phakathi kwedolobho. Iningi labathengisele ezitaladeni kuleli dolobho ngabasakhulayo, njalo bagcwala kakhulu phambi kwesitolo sakokhuleni usiyafika ejele. Omunye umama okhulume kulo mhlangano othengisa amaphephandaba uthi inkinga yokuthi labo abasakhulayo bayadelela kakhulu. Kuthe kuphela umhlangano amapholisa kamasipala asuse labo abathengisela phambi kwezitolo babasaphetheka komgwaqo, kodwa ilanga lithe lithona kuvalwa amahhofisi bebesephendukile njalo lapho abaqotshwe khona. Abathengisayo bagcwala ezitaladeni zeGwanda ngemva kokuba uNkosazana Grace Mgabe ethe bengahlukuluzwa ngesikhathi umkakhe Robert Mgabe esabusa. Kusukela leso sikhathi bebengasathintwa labo abathengisela ezitaladeni, osekudala ukuthi abalamabhizimusi bakhale ngokulahlekelwa ibhizimusi ngoba uZulu esethenga impahla eningi ezitaladeni lapho etholakala ngentengo ephansi kulale esitolo. Iningi kuleli kakhulu abasakhulayo baziphilisa ngokuthengisa impahla ethiyeneyo ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi elizweni. NginguVusisizwe Mkhwananzi, oyindaba ze-Studio 7 eMajawundeni, eGwanda.
Inhlanganiso yabaloba ngolimi lwesiNdebele ezibiza ngokuthi abalobi bakithi sincome ukuxotshwa kobe ngumphathintambo wezemfundo yaphansi umnumzana Lazarus Dokora, besithi ngaphansi kobukhokheli bakhe ulimi lwesiNdebele besolufile. Kubika uBenedict Nhlapho.
Ekhuluma kumbuthano okunanza isiko lesintu oqoqwe inhlanganiso yesibanye Cultural Society Habron, unduna uNhlanhla Yamangwendiweni uthi akusela kubuyela emuva ngoba sesifikile isikhathi sokufaka inkosi entsha yemaNdebeleni. UNdiweni uthi noma nje kulabanye abazithi inkosi, inkosi eyozagcotshwa ngubulelani loBhengula Khumalo, njalo asisekho isikhathi sokudlala uFeja Feja.
Ukuthi ngitshaye uFeja Feja namhlanje 2017 angeke. Ubukhosi kuyabangwa, siko lakithi lingethuki ezinye inkunzi zizachayana khona phana esibayeni zibhuqane zibhuqane kodwa kuzasala inkunzi eyodwa esibayeni yiyo inkunzi ezakhokhela isibaya sonke lesiyana inkunzi enkulu isikhona ubulelani lobhengu lakhumana
uthi ezinye inkunzi zikhona kodwa uzibale njengenkunzi ezincane lokhu kulandela ukugcotshwa kwa Stanley Raphael Khumalo
enye inkunzi encane yadlula khona afayela ibhonga uStanley Raphael Chuma Khumalo inkunzi encele asonkunzi yona lakho phezu kwalokho lingezwa ukuthi hayi ezinye inkunzi zikhona enye ukuthiwa uPeter Zwide Khumalo la inkunzi encane asonkunzi mathupha
Kulo ukhathazeka kusizwe samaNdebele ukuthi ubulelani Khumalo inzalo ya South Africa ngakho akumelanga abe inkosi kodwa undiweni uthi ebukhosini akulawo ukuthi kule Zimbabwe kumbe South Africa kodwa ubukhosi buhamba ngegazi uthi inkosi entsha izabekwa mhla ku 3 kuMbimbitho 2018 kobulawayo
silobe uthi mhla ka 3 March 2018 sifisa ukugcoba inkosi le ibudget $2 million ngapi kobulawayo ibulawayo will come to a standstill Asivusi inkosi yofeja feja, sivusa inkosi in the city of kings.
Undiweni uthi uqathekile ukuthi abantu bebambane uze isizwe sikaMthawa sibe lenkosi ngemva kweminyaka edlula ikhulu lokho kwanyamalala inkosi uNobhengula. Uthi uzaqhubeka engena emazweni atshiyeneyo afana leSouth Africa, Botswana, iUK kanye leMelika ekhuluma ngodaba lolu. Induna Undiweni ube isikhulumo esiqathekileyo kulanga lokunanza amasiko esintu ngabe esiNdebeleni eBotswana lapho kuhlonitshwa ababengabadlali beHighlanders uPeter Captain Oxonkomo kanye loBerry Daga kubongwa imisebenzi yabo. Amaqembu afana leIASA, izinja ziyaluma kanye loCasper balolonge amakhulu akade khona ngomculo. Omunye wabasekela umnumzana Stanley Raphael Khumalo njengenkosi induna yakomthokazi eSouth Africa umnumzana Zwelithini Gumede utshele iStudio 7 ukuthi ubona basekela lo oziveze emphakathini watshengisa ubukhokheli besizwe sikamthwakazi. Ngumartin Ngwenya oyindaba seStudio 7 seHabron kule Botswana.
Lo nguMartin isihlobo esithandekayo ubebika ngenduna yentaba zinduna ethi inkosi yamaNdebele izagcotshwa ngomnyaka ozayo. Siyeke kudaba lukaBenedictine Nhlapho.
Ukukhitshwa kwamnumzana Lazarus Lokora esikhundleni sokuba ngumphathi ntambo ogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary sokumukelwe ngezandla zombili inhlanganiso yabalobi bakithi. Umnumzana Dokora ubengomunye wabaphathi ntambo abebekhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kodwa ngempela viki wakhitshwa kulesi sikhundla ngemva kokuba uZulu ehlabe umkhosi ngelithi ubeseyibulele imfundo yelizwe. Umgcinihlalo wenhlanganiso yabalobi unkosazana Messi Mbundla uthi selokhu umnumzana Dokora wangena kulesi sikhundla abantwana begrade 7 bese bebhaliswa isiNdebele esingakaze sibonakale.
Sizizwe sinyathelelwe phansi kakhulu, sizizwe siphathwe kakabi kakhulu ngendlela imibuzo ebibuzwa abanawethu, abosisi bethu, abantwa bethu.
Uthi kulondolozwa kolimi kuqakatheke kakhulu kusizwe ngesizwe. Le yinto esekelwa liningi lezalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Dumisani Leah ukudaza umphathi ntambo omutsha kwezemfundo ukuthi kungaphindi futhi kuthiwe ngoba umuntu ukhuluma isiNdebele noba siqamukile bese kuthiwa kahlele imhloliso yabantwana.
Odokora yibo ekade kuminista ngesikhathi kubhaliswa umhloliso lapho abantwana kade bekuzwa ukuthi uMangumba ngubani okwaba ngumsindo omkhulu kakhulu lakho. Siyabibongela igovernment yeZimbabwe ngokuthi yenza iphutha iphindile ilungise yona. Udokora ubengalungelanga ukuba ngumphathi wezemfundo.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Chabalala yena uthi bakhathazwa la ukuthi sekulomkhuba ukuthi uthola abantwana beprimary ezikolweni zekwaMandebeleni befundiswa ngababalisi abangasaziyo isiNdebele okuyinto athi izaqhubeka ibulala ulimi lwesiNdebele nxa ingalungiswanga. La wemukela ngezandla zombili ukukhitshwa kukamnumzana Dokora.
Njengominister of Education uDokora wakumele ukuthi engavumi ukuthi uChris 7 webhalisa iNdebele esinjani esesilulaza sifundisa abantwana inhlamba.
Amalungu enhlanganiso yabalobi asebhale izingwalo zesiNdebele eziningi. Inhlanganiso ikhuthaza umphathi ntambo omutsha ukuthi emukele izingwalo zamalunga ayo zibe ingxenye yemfundo esikolweni njengoba zidlule ezandleni zengcitshi zalolimi, hatshi abantu nje abaqala ukukhuluma isiNdebele ngoba belabangane besiNdebele. bafuna njalo umphathi ndambo omutsha aqhakathekise isinqumo sokuthi abantwana abaka grade 1 kusiya ku grade 3 kufanele bafundiswe indimi zabazali babo ezifana lesikhalanga, isitonga, isivenda, isinambia lezinye. Melistudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Sesiphelileke ezalamhlanje ngo 10 minutes to 7 o'clock uyiso isikhathi isihlobo esithandekayo sesingenileke kuhlandla lokubingelela izihlobo labangani. Incwadi yakuqala engiphetheyo ngiphethe uThembani T. Spanda uthi yena ngithanda ukuvukisa umama wami osekhayelihle eCholojo. Ingoma ngicela ubashayele noma yiphi eka Allen Ndoda, yiyo ke le engiqale ngayo Thembani Spanda, ingoma yakho. Ngiqhubeke ngencwadi zenu balaleli, ngiphethe eka Matwasa Maseko, yena uthi ake ngibingelele abafowethu bonke oMaseko esigabeni seChangwa ePlumtree. Ngibingelele lesithandwa sami uNasipho osesantini eJozi nomama ongizalayo uNajelas. Trevor Raphael uthi wena ngithanda ukubingelela yonke yakwethu, imuli yakwethu kovundla ePlumtree eMpandeni. Ngicela libashayele ingoma kaMartin ehamba lendolwane Super Sounds ethi konke sizokulungisa. Ngiyabonga, siza kudingela leyo ngoma Trevor.
Aguna owayina bebo kuhe kwenka siye chile bela ntome wachita uwe. Aguna owayina bebo kuhe kwenka siye chile bela ntome wachita uwe.
Livuka njani isihlobo esithandekayo? Lo ngumsakazo wenu, umsakazo eliwuthandayo, umsakazo weStudio 7 ePlumtree. Linjani, livuka njani? Gwanda nithuyile buyani ekobulawayo phela kwentuthu ziyathunqa eBhinga, eHarare, eKezi, eCholocho. Azivukeni siyesebenza madoda. Siqhubekeke ngengoma ngencwadi esiziphetheyo elizilobe kuFacebook. Awukamanje mphethe eka Alice Ndlovu uthi wena ngithanda ukuvusa abazali bami ematobo eNyumbane Village kompofu, kukompofu lapho. Ingoma ngifuna noma yiphi eka Bhekumuzi Luthuli. Sizokudingela leyo ngoma Alice.
Aye boss, Bosi Joba.
Alendoda leyo ngoma siyishayele uThembani T. Spanda uthi sekhombile umfazi. Ye, ngu-Alendoda ke lowo. Singene kweka Alice Ndlovu, wena ucele uBheka Umuzi Luthuli umfo kaMolo.
Lapha Nkosi siphansi emhlabeni amanzini abila yobaba, siphansi emhlabeni amanzini abila yobaba. Muhlu mhlaba nezilingo zawo, siyalingeka senze lokhu senze lokhu. Thethelela babu ngabali.
Silapha Nkosi,
Nkosi lapha Nkosi.
Silapha Nkosi, silindele ukuthethelelwa.
Silapha Nkosi umfoka Molo. Ngiphethe ekabani incwadi, ngingene emgohlakohleni ngilomgcini uMuzi Spanda Uthi wena ngithanda ukubingelela nabasakazi ngisithi linjani ngapho eAmerica. Ntungamili Chris Gibbs. Mina ngithanda ukubingelela umama lo baba enkaya esigabeni sako Sikhobokhobo endaweni yemakhwatheni. Ubaba nguSambuthano. Ibizo Nylon Spanda umama nguEsnath Nyoni. Ngibingelele labafo wethu Mbuthano Mavius Lovemo Agnesa Dombiyotando le last born yangithi uMiriam. Sane lephahlane wena uthi nike laphana uthi nami ngithanda ukubingelela isihlobo zami zonke nabazali bami abaseplumtree engulubeni babingelelwa ngufuture phahlana Spanda. Ngicela ingoma yendolwane umphahambe. Edwin Dube wena uthi nike ngisegoli ngase Hillbrow ngithanda ukubingelela isihlobo zami zonke eGwanda fumukwe lokhulu uJacob Dube. Macala lo sobhuku undodana Spanda yimi uEdwin Khumbulani Dube. Cala libadlalele ingoma yendolwane ethi sisonke sizokulungisa.
Siyalingeka senze lokhu senze lokhuya bethelela babu ngabali.
Ingoma kaBheki Umuzi Luthuli esishayele uAlice Ndlovu. Siqhubeke ngencwadi zenu balaleli. UEdwina nanso-ke eyakho usizokulungisa sisonke endolwane Super Sounds. Ngiqhubeke ngencwadi zenu ngoba isikhathi sesihambile. UMengezi Nyati uthi yena mina ngithanda ukubingelela umama lo Sihle ezelezele labanawami bonke nje lo mfazi wami uMandlo kumbe sebathatha angazi. Igama Mengezi Nyati from Zelezeni. Hawu Nyati Mdluli baba, kanti sungaze awukwazi ukuthi umfazi usakhona, sowadliwa zindunduma yini Mdluli? Hayi, buyele ekhaya baba. UMlevu Ndlovu uthi wena ngithanda ukubingelela bonke abakomlevu ngithi bafowethu. Mina ngiyaphila ngibingelele lo mfowethu uJonathan usuke elizweni ngezombusazo. Ngithi kuye sisonke bafo ukhokho wethu uKaboto ukubhekile awedwa. Ngingakhohlwa abatshayeli bonke bakamthwakazi ongafuniyo ngayekele. Konke lokhu sizokulungisa. Ingoma yendolwane uqinisela Vivante Tabengwa uthi wena ngithanda ukuvukisa umama wami oselwakweru ugogo kanye labo bonke abangaziyo. Ingoma ngicela noma yipi eka Matthias Mere zakudingela kusho ezayo. UThemba Lima bekuThemba Lima ngithanda ukubingelela ijaha elingizalayo uAaron Lima ngithi khula uze ukhokhobe. Ngingakhohlwa-ke uJarom Lima nekhosikazi lakhe uLeti ngithi siyeza isikhathi samakhomane. Ingoma-ke badobhelele eyodwa evela uFortune Dow ngiza kudingela mlalela. Okungapheliyo kuyahlola zihlobo zami, kanti kuyabe kuvele kuhlola ukuphela. Sesifike emaphethelweni ohlelo manje, kodwa lingakhohlwa ziyalandela ezinye izindaba ngo-half past two. Emini enkulu liqhubeke phela libhala incwajana zenu lidinga ukubingelela isihlobo labangane sizazibala. kodwa singakehlukana kwamanje sikhangele ebezihamba phambili. Inani lesebenzi zempilakahle esifele engozini yomgwaqo eCholocho seliqonge lafika kumashumi amabili lambili. Isiphumile impumela yemihloliso kaGrade 7. Kwanelo kwamanje olivalelisayo nguntunga milinkomo. Asihlanganeni u-half past 2 emini. Litshone kuhle.